Jericho!
In Jericho!
Umhlangano lo ongenwe ngabantu abavela endaweni ezithiyeneyo zelizwe leZimbabwe ubujonge ukulungisisa ubukhokheli bebandla leli kulandela ukuxabana okwaba khona ebandleni leMDCT ngemva kokubhubha kukaMui uMorgan Tsvangirai. Abanye abebekhona ngamalunga amabandla aphikisayo eleMthwakazi Republic Party, amalunga omanyano owePeople's Rainbow Coalition ekhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru, kanye lamalunga amanye amazwe avela kweleBrithani, eleMelika kanye leIreland, lowesifazana obevela eMalawi, unkosikazi Joyce Kabwila, obezoxhasa uMakhuphe. Unkosikazi Khuphe ukhethwe ukuba ngumongameli webandla leli njalo uzasekelwa nguGuthu. Umnumzana Abednego Bebe ukhethwe ukuba ngumgcinisihlalo, kwathi unkosikazi Dorothy Bebe wangena esikhundleni somgcinisihlalo wohlangothi lwabesifazana. Unkosazana Linda Masarira odume ngokuba lilunga leTajamuka sesijikile campaign ukhethwe ukuba yisikhulumi sebandla leli, njalo ukukhethwa kwakhe kudale ukuxabana phakathi kwamalunga ecelele MDCT likaMakhuphe. Iningi belikhonona ngokuthi akasilo lunga lebandla ngakho akumelanga akhethwe. Omunye wamalunga eceleleli unkosikazi Siphesihle Dube uthi ujabule ngokhetho lolu, kodwa usole ukuthi njengabatsha bakobulawayo bebevinjelwa ukukhethwa. Uthe bagcine bephiwa izikhundla zokuba ngabasekeli.
Thina mina ngumyouth sithe siyakhethana kuyouth kwasokuthiwa hhayi abakobulawayo ngapha emathebeleland selibaningi kwi-main kukhethwe lina laba baningi ukuhumen lakhethwa laba baningi and bebengani abanye vele abemashabalani sebekhalala uthi nxa kunjalo ngono sifinto yena kutho uthi into yena nge-region.
Unkosikazi Dube ugcizelele esithi umangaliswe ngokukhethwa kukaLinda Masarira othi kathembakali. Umnumzana Samukele Hadebe okhethwe ukuba ngumsekeli kaNobhala Jikelele uthi bekuqakathekile ukuthi kukhethwe inkokheli entsha ezasebenza ilandela isisekelo sebandla labo.
Umphosi lo owe-Congress ye-MDCT ubuqakathekile ekutheni uma kulandelwa i-constitution yebandla leli kuqakathekile ukuthi ubukhokheli bonke bukhethwe e-Congress, njengoba sazi ukuthi u-former president wethu uDr. Richard Tsvangirai uMui engasekho bese kufanele kwenziwe lolu khetho.
UHadebe uthe umhlangano lo ubizwe inkokheli eyasalayo ngemva kokuhlubuka kwabanye abagoqela umnumzana Nelson Chamisa othi ungumkhokheli webandla leli okwamanje. Umnumzana Alfred Ncube okhethwe ukuba ngumsekeli womqoqi wenhlelo zebandla leli uthi umhlangano lo wenziwe kahle. Umnumzana Ntando Ndlovu obona ngezokhetho ebandleni leMDCT laye uthi bayajabula ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo.
Ukhetho njengoba libonele uhambe kakuhle kakhulukazi, amadelegates adevumelana kikho konke ade bekwenza lapha ukutshengise ukuthi kule spirit sokubambana, i-unity of purpose. Thina njenge-electoral commission we are happy ukuthi siwufeze umsebenzi without any incident and we are happy labantu abaelekthilweyo ukuthi ngabomama labo babaekhalibha abaluhlonzi oluphezulu kakhulu.
Abanye abakhulume emhlanganweni lo yisethekeli unkosikazi Kabwila owe-Malawi kanye lomongameli welinye icele lebandla le-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga. Bonke bancome ukhetho loli kanye lokukhethwa kukamongameli owesifazane besithi sokuyisikhathi sokuthi abesifazane basukume bazimele njalo bathuthukise amazwe abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.